Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 27 kuMpandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi elizweni lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi, ukucitshwa kwamagetsi mahlayana, kanye lendlala. Uhlelo lwemfundiso yabasakhulayo abezwekazi le-Afrika oluqhutshwa nguhulumende weMelika olwe Young African Leadership Initiative iYali lukhangelelwe ukuqhubeka luthuthukisa ontanga beZimbabwe ngemva kokuba uhulumende weMelika ekhethe idolobho lakoBulawayo ukuthi libe ngelinye lamadolobho alichumi akuzwekazi le-Afrika eliza kwakhelwa indawo yokuthi abatsha bathole amathuba okufunda. Kweziphathelane labatsha sixoxa lomnumzana Ndodana Moyo, isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla lezaphu esichasisela ngomsebenzi webandla lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Osomabhizimusi bathi ukucitshwa kwamandla kagetsi okwesikhathi eside okumenyezelwe yinkampani yezesa ngeviki edluleyo kulakho ukwenza amankampani amaningi avalwe. Abikwa edlula inkulungwane amankampani asevalile eminyakeni edluleyo ngenxa yokubhidlika komnotho lokusilela kwamagetsi. Asizweni ingxoxo uNtungameli Nkomo weStudio 7 ayiqhubele osomabhizimusi njalo elilunga le-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Umuntu okubhizinis phela uyabe ubhadala amagesi ukuthi abe u-operation. But ungakhangela esesikukhangela yilokhana sithi kuba it's social customers. Ama-social customers ngabantu-ke abalakho ukuthi behluleke ukuthi babhadale-ke amagesi ngesikhathi esifana layo. Nezinye indlela-ke lina lizabe ihambisa lawo magesi kodwa engalabantu ababhadalelayo. Ngokufanayo-ke kuthengisa ukuthi-ke amakhampani-ke nxa evala izesa layo iba nokuthi kuba affected ukuthi benze ama-profits angakwanisa ukuthi alungise lezo ezamagesi injengezesa into ebanzima.
Kwenziweni pho Bebe lulungisiswe njani lolu daba?
Udaba oluqakathekileyo okufanele ukuthi lube ludaka udaba olulungiswayo ukuthi kube lezi nkokheli-ke elizweni eziza kunanzelela ukuthi-ke okwakuqala abantu ukuthi baphile ngokufaneleyo kufanele bathole-ke lokhu esingathi ngesilungu i-energy eyanelayo, kufanele bathole-ke amanzi ayanelayo, kufanele bathi bangathola amanzi ayanelayo bese bethola-ke izindlu zokuhlala ezanelayo, bangathola-ke izindlu zokuhlala ezanelayo bese bethola-ke phezu kwako konke lokho-ke imisebenzi enelisa ukuthi mhlawumbe ngemuli elabantu abangu-5 kulebe labantu kube lomuntu wedwa osebenzayo. Khonokho kungatholakala nxa kuyukuthi-ke kungahlonitshwa ezamabhizinisi, kungenziwa ukuthi ezamabhizinisi zisahlanganiswe lezompolitiki.
Umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi njalo engowebandla le-MDCT. Silokhu sikudaba lunye. Iningi elizweni lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi, ukucitshwa kwamagetsi mahlayana, kanye lendlala. Asizweni ukuthi kwenzakalani emaphandleni kungxoxo esiqhubela umnumzana Joel Gabuza omela iBinga South edalele ePhalamende.
Angithi yabona okwenzakala amagetsi engahamba, imitshini eminingi ipumpa amanzi isebenza amagetsi. So amagetsi engahamba nemitshini epumpa amanzi iyabe isibhijile. Ngiyakhumbula sibili ngike ngavakatshela i-Growth Point eBinga kuviki edlulele, abantu batshele kumbe 3 days bengela amanzi. Lapho kuyavulelwa khona amagetsi kumbe vule ebusuku, laba bapumpa amanzi ayabe sewutshayisile. Even nxa bethi bapumpa ngathola ukuthi ilanga lonke amatenki ayabe se-empty, kuyathatha isikhathi ukuthi kuyagcwalisa amatenki esupply amanzi kantini. So ludubo olukhulu kakhulu lo. Phakathesi silodubo lwendlala, sikhangelane lenkalakata yendlala, ukudla kuyasilela ebantwini abalakudla. And sithi sikhangele kunjalo bethu bengelakudla, le mali zokuthi bedinga ukudla abalazo, sekutshisa zonke indawo.
Lingathini ngakho lokho okwenzakala elizweni? Akusela msebenzi, ilizwe libona kuhamba njani lapha ngentuthuko?
Angithi yabona ukuthi okwenzakalayo lokho. Asifanelanga sikhale ngamagetsi, ama-industry amaningi asebenzisa amagetsi avaliwe kungakabi lokusilela kwamagetsi. So the problem is like I know ukuthi kumbe amagetsi asetshenziswayo semaningi abantu. I-problem ekhona ukuthi nje bona amagetsi akhona akhona malutshwane kakhulu. So kufanele ukuthi government ebone indlela zokuthi kungenziwani ukuthi ngesiphangiphangi. Sasivele siyikhuluma indaba leyo ukuthi kufanele ukuthi sifuna ukuthi ngasakha izakhiwo sivule ukuthi amabhizinisi okufuna amagetsi layo, ama-generator magetsi sibe silokhu sengezelele ukwenzela ukuthi abantu bengabi ne-progress layo. Ekusihluphayo ukuswela abantu abalomnakano abalombono oyagatshana. Sakuyekelela sahlala phezu kwezinto lezi zazizabathuleli. Uyabona engibesabelayo ukuthi ngoba kathesi amagetsi wonke asevele ekariba yiye ngathi i-reliable. Ama-power station lawa bowangi ama-power stations eBulawayo, ama-power stations eMnyadi lawa yinto esisebenza ngomlilo owamalahle. And ngokuya kwesikhathi vele ama-generator akhona ayafa, ayaguga ngoba ahlale etshiswa. So i-reliable source yamagesi nje esilayo kathesi ekariba. Standards is ukuthi lingadelete bridge lekaribu liphi idamuke lekaribu ngoba lingahamba.
Lo umnumzana Joel Gabuza omela iBinga South edale lePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBinga. Uhlelo lwemfundiso yabasakhulayo abezwekazi leAfrika oluqhutshwa nguhulumende weMelika olwe Young African Leadership Initiative iYali lukhangelelwe ukuqhubeka luthuthukisa ontanga beZimbabwe ngemva kokuba uhulumende weMelika ikhethe idolobho lakoBulawayo ukuthi libe ngelinye lamadolobho alichumi aseAfrika azakwakhelwa indawo zokuthi abatsha bathole amathuba okufunda ezamabhizimusi kanye lendlela ezintsha zokusebenza. UNothando Sibandayo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadala babethi kuhamba kuzala induna besazi ukuthi ukudlelana lemihlobohlobo eminingi usethekelela izizwe ezichiyeneyo kuyayivula ingqondo yomuntu kumtshengise njalo ukuthi angenzani ukuzithuthukisa yena lomphakathi wakhe. Lokhu sokube liqiniso kwabasakhulayo beZimbabwe abathola ithuba lokuya eMelika bahlangana lengcitshi kunhlangothi ezichiyeneyo zempilo bexoxisana labanye ontanga abavela kwamanye amazwe. Unkosikazi Nosikelelo Ndlovu, oyinhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ngelinye lamalunga eyali, ahambe eMelika lonyaka.
Safunda kakhulu ngokuqakatheka kokuba ngumkhokheli, ayikhona ubukhokheli nje besikhundla, kodwa ubukhokheli ngezinto ozenzayo empilweni. Sihambe kwele Melika njengabantu abavele bengabakhokheli, kodwa sisuke sesingabakhokheli abangcono, njalo sesizwisisa kangcono, njalo kabanzi umlando esilawo.
Unkosikazi Samantha Nyeremuka, ungosakhulayo, ophila lobugoga. Uthi eZimbabwe abantu abaphila lobugoga baphathwa angathi bagogekela sengqondweni, okwenza bagcine bezidela, bengasasebenzisi izipho abalazo. Isikhathi asichithe eMelika uthi simvule amehlo.
One thing that I really want to say I enjoyed most was the community engagement.
This was the ukukhulisa kakhulu ukusebenzelana okukhona loZulu. Bangivula amehlo kakhulu. Nxa kukhangelwa ukugoga kuleli sivame ukuqakathekisa okwemithetho sikhohlwe ukuthi kumelwe kwenziwe umsebenzi.
Umnumzana Paul Sweda ongumqondisi weyali ubethekele kuleli kumaviki asanda kudlula ukuzokhulumisana labasakhulayo ngalolu hlelo. Ukukhethwa kwedolobho lakoBulawayo uthi lithuba elikhulu ukuthi lalabo abangenelisi ukuyafika mathupha eMelika basebenzise indlela ezintsha zokwenza ibhizimisi, itechnology, njalo bazi ukuthi waphi amathuba abalakho ukuwathola kulelo lizwe. Unkosikazi Busibhebhe yena ohambe eMelika nyakenye uthi leli thuba limkhuthaze ukuthi amaphupho alakho ukufezeka, kungakho sezimisele ukuthi asebenze gadalala ukusungula umsakazo wabomama kuleli.
Kwanginika engingathi ngama-tools ukuthi ngithathe inyathelo lokuphumelelisa iphupho lami. Mina ngingumuntu osebenza emsakazweni, ngilesifiso sokuthi ngibe lami lo msakazo wami. Ngiyakwanisa ukuthi lami ngenze abathi ikukhankasa lobby, ngihlangane labanye networking.
Osakhulayo umnumzana Thamsa Nqabhala ukubhizimisi yokuloba lokudinda ingwalo ungomunye wabafisa ukungena kulolu hlelo ayefika laye eMelika.
Iyali inganceda indlela eziningi ngoba ungakhanyela ukuthi uyabuhlangana labantu abatshiyeneyo abemhlobo etshiyeneyo. Abantu laba balendlela zabo zokwenza, balamasiko abo, and amasiko abona lawo ayanise ukuthi benze izinto ngendlela ezitshiyeneyo kulami. So ngokuba kwazi indlela abayenza ngayo lo mdalo wabo uzancedisa ukuthi nxa ngisenza amabhuku ami noma ngisenza ibhizinesi ngibe kwazi ukuthi hayi laba bakhulumisa kanje.
Abaphatheka kulolu hlelo ngabaleminyaka ephakathi kwamathumi amabili lanhlanu, lamathumi amathathu lanhlanu, abathi bengakhethwa, bayeqeda amaviki ayisithupha eMelika, lapho abahlangana labanye abasakhulayo, abavela emazweni achiyeneyo e-Afrika, kanye lengcitshi labosomabhizimisi beMelika. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.
Yeselichenga ncinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama lami nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngilomabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezaphu kugatsha lwabontanga umnumzana Ndodana Moyo. Nya kwamukela kuhlelo moyo.
Ngiyabonga mfowethu.
Sizwa kuthwa liphithekile njengabasakhulayo lapha libhoda ngelizwe lidinga usekelo. Kuhamba njani?
Ye, liqiniso siphumile ngikhuluma nje khathesi sisemathsouth eMangwey constituency sisempoweni. Siku ground siqoqa leza khamizi labazali, sikhankasela ibandla lethu lezapha.
Kuvamile moyo ukuthi ungakhuluma ngezaphu abantu bathi kudala yafa. Khona ngapho elikhona empoengzi balamukela njani abadala?
Abadala lapha basamukela ngezandla zombili. Kuvamile sibili ukuthi indane eziningi bekutshele ukuthi izaphu yafa. Kulo umango ke weMangwe indaba zithiyeni. Abadala bathi bebevele beyizaphu. Bathi abazange vele bayikhohlwa izaphu, abazange bantshintsha ukuba yizaphu. Izaphu uma isibonakele sifikile kibo bazimisele. Bathi bona umntwana angazalwa kabuyele esiswini sikanina, kodwa umuntu uyabuyela enqiweni. Bathi bayayisekela izaphu, yiyo ababona ingani ingaqeda inhlupho zabo.
Bathi kuyini abakufunayo kini ibandla elibusayo eselehlulekile ukukulungisisa kumbe ukuba phakona?
Kakhulu ngizagxila lapha esikhona namhlanje eMangwe. Ungananzelela yindawo esePlumtree ngapha okuyibo bantu futhi besikhalangeni abake bathethiswa ngobabamkhulu osekhulile lo okhokhela ilizwe leZimbabwe ukuthi ngabantu abangafundanga abonayo kwamanye amazwe eGoli. Kanti ke bakhala ngokuthi intsha yabo abantu babo bahlezi bengabazali, akunabantwana, abantwana bagcwele amazwe. Kuza kuthi le msebenzi eminyani evelayo ezigabeni zabo abaphiwa amathuba okuthi basebenze bazincedise abantwana. Kungavela umsebenzi kubuya abantu abangabaziyo abavela kwamanye amaprovinsi. Manje izaphu imumethe indaba ezimnandi ezibathabisayo okunjengendaba ye-devolution of power. Thina njengezaphu sithi amandla kawehle asuke phezulu aze ezabelweni ebantwini. Labo abantu ngezigaba ngezigaba zabo bathole amathuba alinganayo bazibuse ezigabeni zabo. Ngalokho kwenza babone ikusasa yabantu babo isiba khona uma bengakhetha uhulumende wezaphu.
Ungathini kulabo abathi okwezaphu ngamadlwane ngoba kalila malunga edalela eParliamente, kalila ngitsho layo ukansila oyedwa?
Ngikhuluma nje namhlanje sibe sidibeni labadala labosobhuku lo kansila. Kuwonalo umango esikiwo labo okansila sebekufisa ukuba yizaphu. Labo abadala sebekufisa ukuthi nga izinto zonke ziyantshintsha. Abathi izaphu ngamandlwane hathi basemuva ibingakaqalisi umsebenzi wayo eyawusungulayo izaphu. Izaphu iqalisile. Ngikhuluma ngisenze nje namhlanje semukele abantu abedlula 50 abavela kumabandla achiyeniyo agoqela lona leli elikade lasincindezela elezanu. Kulabo abathi izaphu ngamandlwane ngilusizi basemuva.
Kukuziphi indawo lapho selifinyelele khona ngaphandle kweMpoints?
Besise Brunabeki kunyaka ezedlulileyo, besise Gwanda Valley, besise Gwanda Central edorobheni eGwanda, ngikhuluma ngeMat South. Siyedlula siyaphambili kumaviki azayo, siyabe sise Komaninje.
Liza lichaya lilibhode ilizwe kumbe kukhona lapho elingasoze lifinyelele khona?
Akula leyodwa esiza ichiya indawo kwele Zimbabwe. Izaphu yalwela ilizwe leZimbabwe, ayilwelanga isigaba esithile. Silalo ilungelo lokubhoda iZimbabwe yonke. Sizaphuma kwele Mat South siye Mat North, siye siye la ku Northern Region yelizwe egoqela iMashonaland lamanye ama provinces akhona le Omanikaland. Sizakufika ngoba abantu bonke beZimbabwe bayadubeka sebediniwe ngalinto esincindezelayo izano.
Ngitsho la kozwimba lizafika.
Lakhona lesizafika siubone sibone lalelo khaya elasinika lundodo sesihluphile eZimbabwe. Kozwimba kanye sizafika.
Kuyini likusolayo ngombuso weZANU PF elikhangelela ukuthi kulungisiswe izaphu nxa liphela ngena embusweni?
Kakhulu osekubulele ilizwe esikusolayo njengabasakhulayo. I-corruption, iZANU PF isisibulalele ilizwe nge-corruption, economy isiphelile, ezomkhonomi azisekho elizweni, kasisebenzi. Iyehluleka iZANU njalo lokuqala imisebenzi engathi ikubumba imisebenzi eyayithembisa abasakhulayo ngesikhathi bekhankasela ukuvotelwa. IZANU ibithembise abantu imisebenzi edlula 2 million. Instead ukuthi semukele imisebenzi, sibone abantu beqotshwa emsebenzini yiZANU PF. Abantu bezincedisa bezama ukuthengisa ukuthi baphile. Sibone iZANU PF ivumela amapolisa ehlukuluza abantu bebathathela impahla zabo bezithengisa. Kunjalo iZANU PF yona leyo siyibone kozwimba isidonetha impahla zabantu abadubekayo abaqotshwe emsebenzini. Isizidonetha sekudonetha umkamgabe umama lo abathi nguGrace. Uyasimangalisa ukuthi lezo mpahla zifike njani kozwimba. UGrace engubani eZimbabwe kakhulu kuhulumende? Thina njengabatha siyakusola kakhulu. Sekungathi ilizwe leZimbabwe libuswa yinkosi.
Ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo umoyo. Siyabonga kakhulu.
Lami ngiyabonga mfowethu.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lomabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla lezaphu kugatsha lwabatsha umnumzana Ndodana Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilani.
Ekuvuneni ningabakhohlwa abahlakulayo, ukulima kuphela. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha, lingadli amasilincisa abelusayo. Funa baziyeke zilale egangeni, ningabakhohlwa abanceku zamakhanda likhuluma. Funa banikine ngokuzayo, ningabakhohlwa abantu. Funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga, othula ebona abathakathi uyaloya, ohleka labahlebayo sehlebile, ohlonipha isixhwalo uxhwalile.
Ukuzigqiba ezanamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Iningi elizweni lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi, ukucitshwa kwamagesi mahlayana kanye lendlala. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vateereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.